sesiphakathi emhlanganweni enjube ngesikhathi uVice President ekhuluma izano yabibuya ifuna ukudisturb umhlangano wethu labafana lamankazana adakiweyo abafana beMDC badefenda bala ukuthi bangene ku-arena ehall. Yikho khonapho, yikhonapho abaqalisa ukujikijela babamba abantu abajabulela izigqoko zabo babaleka. Kathesi ngikhuluma nginje sithiya amapholisa ekhona kusenzakala konke lokhu amapholisa emile engenzi lutho. Kubuhlungu kukhanya ngani sebelandela into egugura hundi yona leyana bayiqala kudala yokuthusela abantu. Yikho sithi mayuyu izano kayizithoke ngoba thina asifuni impi, sifuna ukuthi sihlale sizwanana njengamaZimbabweni ngoba impi akulamuntu onqobayo luhlupho kuphela. Sifuna ama-elections abahle kutshangira yakho engene engene kahle hayi ngodlame. Sibona ukuthi abantu bezano sebedivetha information sebedivetha ukuthi bona bayalwa khathesi omtasa vesazi president kukabe vesazi gumbo vesazi gamatoxi weevils. Yikho sebezama ukuthi abantu bakhohlwe ngengcikeza yabo.
Ungasitshela ukuthi kudlake lalo nalolo oluqhamukileyo bakhona yini abalimeleyo?
Ye into ekhona bakhona abalimeleyo njengoba sisazi ukuthi ukulimala kwomuntu kulama degrees kodwa ngiyakwazi bakhona abalimeleyo ngoba mbona abanye sebengazala ngubo zabo izimbatho zabo. Ungachaywa ngelitshe ulimele, ungachaywa ngesitina ulimele. Bakhona abalimeleyo ngingazi ukuthi bangaki kodwa lami lokhu ngisadinga inamba kodwa ngiyakwazi ngibonile abantu balegazi abanye beyihluthulela izigqoko. Omama for that matter, umuntu umhluphuthunyela izigqoko zangaphezulu esale segqoke uyasale egqokele. Yikho udlame olunjalo alulunganga ngoba siyabe lokhu esibuyela emuva. Akula direct investment ezaba khona, akula plan esizayenza njengesizwe.